Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 17 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC. Abanye eZimbabwe bekonona ngohulumende wakhe abantu bephula ilungelo loluntu. Abalandela ukwenzakala eZimbabwe bathi akulalutho oluzaguquka kulandela ukuphatha kwaMnangagwa isikhundla somgcini sihlalo weSADC. Kwezemaphandleni namhla sixoxa lezakhamizi ngendlala eyesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usengumgcini sihlalo womanyano weSADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abafika 170 ababhalelwe eRemand Prison abetheswa amacala okuthuthuzela udlakela lokunye. Babambe wangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuba inkokheli yeSADC kayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa kuthiwa wephula ilungelo loluntu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Samukela isikhundla somgcini sihlalo weSADC namuhla edalela ePhalamende eMount Hampden, uMnangagwa uthe uzasebenzela intuthuko yomuntu wonke ezansi yezwekazi le-Afrika.
Ukuze sakhe amazwe ethu lesigaba sethu seSADC kumele sikwenze sodwa lokhu thina abantu beSADC.
Esethula amazwi la, uhulumende wakhe ubefake amasotsha lamapholisa amaningi emigwaqweni eHarare esenzela ukuvimba abafuna ukutshengisela bekhonona ngokhetho olungaqhutshwanga kahle nyakenye olwachothozwa yiSADC, European Union lezinye inhlanganiso. Amapholisa aqhubekele phambili namuhla ebopha abaphikisayo abagoqela umnumzana Prince Dubeko Sibanda oyelilunga le-Citizens Coalition for Change. Obephethe isikhundla lesi umongameli João Lourenço wakwele Angola labanye bakhe kabakhulumanga ngokwenzakala eZimbabwe. Umbiko ojulileyo awethule enkundleni yeSADC, uLourenço uthe sibi kakhulu isimo sezomvikela eMozambique le Democratic Republic of Congo.
Ubunzima esilabo eSADC bubalisa ukulwa okwenzakala kwele Mozambique le DRC okumele kulungiswe.
Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma ngokwenzakala eZimbabwe labanye abakhokhele abeSADC abagoqela umnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa okukhanya ingani udlelana kakhulu loMnangagwa. Omele eZimbabwe kwele Mozambique umnumzana Victor Matemadanda utshele iStudio 7 eMount Hampden obekuqhutshwa khona umhlangano weSADC Summit ukuba ilizwe lakhe akalephuli ilungelo loluntu njengalokhu okukhulunywa ngabaphikisayo labanye.
Nxa ungalwisana lamazwe entshonalanga bayathuma abantu bakho ukuze benze ubungezwa. Nxa sesilapha bafuna sikhulume ngakho, kodwa akula okubi okwenzakalayo ngomthetho womhlaba wonke jikelele.
Omele ubulawayo edalile Senate umnumzana kucacaphulu okade esemhlanganweni lo uthe bekunzima ukuba iSADC ikhulume ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu eZimbabwe ngendlela udaba lolu olwabekwa ngayo ngababandla aphikisayo.
Imeeting le meeting la ihlala phansi ile agenda yayo. Babekwazi ukukhuluma ngalokhu nalokhu nalokhu.
Kodwa okhokhela amalunga eCitizens Coalition for Change edayela ePhalamende umnumzana Sengezo Chabangu uthi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe njalo lokuba iSADC kayizange iluphathe loludaba.
Amalungelo wonke umuntu lamalungelo, iconstitution yethu, isekelo sombuso sethu siklie.
Umongameli Hakainde Hichilema wele Zambia kubikwa ukuba kahambanga emhlanganweni lo ngoba kazwani kangako loMnangagwa labanye bakhe. UMnangagwa wakwatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba uyichilema udlelana kakhulu lohulumende wakwele Melika esenzela ukuchiphisa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton ngumlondolozi Ndlovu.
Udaba olufanayo kambe kuzakwenzakalani kuzwekazi le-Afrika eleZimbabwe liphethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC? Akwaziwa ukuba eleZimbabwe liza kuquka kwezombusazwe kumbe ezenotho ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano weSADC. Kulabanye abathi akulalutho oluza kuquka elizweni, okulabanye abathi uhulumende wephula ilungelo loluntu. Umunye olombono lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe.
Siyazi ubana silama challenges athile eSADC region, silama challenges kuKing Mswati eSwatini, silama challenges eMozambique awe infighting, silama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeke okwesikhathi eside. Ukuthi iZimbabwe ibe yiyo echeyayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echeyayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama problems aseZimbabwe asehlale kakhulu. Sesibonile kuqala ama problems aseSwatini abakakhulumi ngawo ukuthi bawaxazulula. Siyazi ukubana abathungameli beSADC bayavikelana. Amazwe njengabo South Africa athungamelwa yi African National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi iZANU-PF former liberation movement, so bayavikelana ngaleyo ndlela.
Umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le-Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu.
Indlela engaba khona ikubana sisebenzisane lama-opposition political parties ase-Africa, ama-opposition political parties ase-SADC anjenge-EFF ka-Julius Malema, i-Democratic Alliance, ama-NGO obo-Helen Suzman Foundation, ukuze afake ipresha kuhulumende wayo ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF uyakuphikisa lokhu.
Ukuthatha isixoxo lesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho, ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo. Kodwa lokho eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside. Okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele labantu be-Afrika jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba, izinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ine-election.
Umntuza uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Afrika Mnangagwa ephethe isikhundla lesi.
Kuzaletha i-region yethu isuke kurijini ekhangele kakhulu indaba zompolitiki, ezombusazwe kumbe ezombangazwe, kodwa ikhangele endabeni zomkhonomi, endaweni zempumelelo, endaweni zokwakhiwa kwesizwe sethu. Saziwe njalo isizwe seSADC njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela.
Wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcini sihlalo weSADC, kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. ELeRussia lithi ibutho lakwele Ukraine elihlasele ilizwe leli ngeviki ephelileyo libhidlize ibholorho elikhulu izolo emfuleni weSaine River esabelweni seKursk lisebenzisa amabhomba elawaphiwa ngelemelika lamanye amazwe. ELeUkraine lithi selihluthune indawo enkulu eKursk loba ELeRussia lizama ngamandla wonke ukuphindisela ngamabhomba amakhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele-Israel iqhubekela phambili libulala abantu eGaza loba kule nkulumo zokukhumisana umlota phakathi kwelizwe leli leHamas. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Israel selibulale abantu abafika phose inkulungwane ezingama-40 eGaza seloku waqhamuka impile ngomphopho nyakenye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
wenze mabhandeni namhla izakhamizi ezihlala esigabeni sewanke zithi sezilamba kokuthi abantwana labadala sebephila nzima ngenxa yokuswela ukudla kulandela isomiso esesabekayo esibangelwe isikudumezi somkhathi ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Aina Maseko wesigabeni senduna uMvuthu uthi emizini yayisabekwa njalo sibi sokwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabani cela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporichi kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunje abalamphako esihamba sibanike wona. Sidla kanywa nathitiyo yazwe kuhle sitshala ntamba.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane, kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni, umntwana seyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba. Wakhanya lokuthi segula sesitshala ikhanda. Wami umzukulu nkade ngingekho nyesililweni mbizele sokuthi asekunzima mthole ekhwehlela ekhaya ungalani thole impuphu.
Unkosikazi Hlengiwe Sibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi, kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxega.
Ukuhola kwangikhona kuyabizwa, hayi sicela abadala, sicela ama-discipline elingekho khonapho ngiyazihlalela nje ngijame kuphela. Kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa yizilwane.
UMnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi kwenduna uMvuthu uthi banengi asebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le, so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umfelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhaya labantwana, ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu leyo ugula iBP kumele edle mpitana 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 ithole ukudla, kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathi ntambo ogatsha lwezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo seMathebeleland North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000, kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%, okuyikho okuyathisa izakhamizi zakoMvuthu. Kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye. Kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni seWange uFungaye Musinami uthi lumango ulabagulayo abanengi okubangelwa yindlala, uthi selaphi abanengi ikwashiyokha kubalela abakhulileyo abakhubazekileyo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseWange koMvuthu nginokuthaba Dlamini.
Lamlela nampa bafube mbula.
Gukama.
Sawakhuluke Nokuthaba Dlamini kula ngapho ke eWange kwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Victoress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazana abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Sicubungula umhlangano abasanda ukusungula okhangelelwe ukuqhutshwa iminyaka yonke olenjongo yokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela kubalaleli. Siyazi ukuthi i-Women's Day ibikhona lapha eSouth Africa ngolesihlanu umhla ka-9 kuNtulikazi, kodwa sithethi na sizathi senze ukubungaza leli langa ngesonto kumhla ka-11. Ilanga lethu libe lihle kakhulu, abantu kade sibanxusile ukuthi baze bazokhuluma lathi singomama, bonke bafikile. Sibonge futhi lakubomama kade bekhona.
Lalithe lizaqhatsha okwesikhatshana amantombazana kumbe abesifazana, likwenzile yini lokho? Okumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini?
Njengokuthembisa kwethu, sibatholile omama esasibacelile ukuthi nxa ikhona ongasebenziyo ofuna umsebenzi nje wangalelo langa ukuthi layathola okuncane ongamasentana. Sibatholile omama, bafikile basincedisa nokuthi besincedisa khona, besibafuna kakhulu ukuthi basiashele umsebenzi, basiphekele lokho besikusiza kudla, basise evele la guest wethu. Hayi, basebenzile kakhulu mama, siyabonga. Kuningi okukhulunyiweyo kubo mama. Ilanga leli kahle kahle besilibiza ukuthi i-business seminar. Besilontsha i-business seminar esifisa ukuthi yenzeke iminyaka yonke nxa kubungazwa usuku labomama, ikakhulu lapha e-South Africa lapha esihlala khona. Besilabo mama abavela emhlanganweni ezithiyeneyo, abomama abangama-activist, abomama abangabo-business woman, omama abakhona ku-finance, abomama abakhona ku-health, befundisa omama abaze-finance labo, befundisa omama ngokuphathwa kwezimali lokuthi benza njani omama ukuthi zona izimali ezincane abazitholayo bazilondoloze zikwazi ukuthi zibaphilise lezimuli, baphinde bekwazi lokuthi babeke emaceleni izimali, bakwazi lokuthi ezinye izimali bazi-investe, befundiswa ukuthi ku-investwa kanjani. Sibelela ngelihle kakhulu, omama bafundile bahambe bengayivali imlomo ngalokho abakutholileyo abakufundileyo. Besilabo mama abavela ezinhlanganisweni, omama abavela kwezemfundo akade besiza omama futhi ngokuthi babalandisele ukuthi benza kanjani ukuthi abantwana bathole imfundo njengoba belapha eSouth Africa, njengoba bona bekwezemfundo basiza kanjani omama ukuthi basizakale ngabantwana abangafundiyo ukuthi bathole ukuthi funde. Besilabo mama abalezikolo akade bezolandisa ngalokho, besilabo mama abalama business, silabo mama abalama college abafundisa imisebenzi yezandla ukuthi batshele omama ukuthi beze kuma college wabo bezofunda leyo msebenzi yezandla ukuze babe lama skills okuziphilisa, bengachatshwa baziqhatshe bona babe yiba bazenzela imisebenzi yabo, babe labo lama business wabo. Singacabanga nalokuthi leli langa lingaze libe likhulu kangaka, omama bafunde okukhulu kangaka. Njalo sithemba ukuthi la kuminyaka ozayo ngesikhathi esifanayo sihlangana futhi labomama, sihlangana labomama abazabe sebelomnyaka besenza lokho akade bekutshelwa sebengabomama abatshintshileyo.
Ungasigqibela lingxoxo ngekusasa yalo mhlangano lokuqakatheka kwayo.
Sengiphetha msakazi, omama basawadinga ama platform, basayidinga imihlangano efana laleyi ukuthi bayefunda, bafundisane laba ama business, bakwazi ukuthi ama business abawayenze kanjani. So njengoba sinanzelele ukuthi abamama badinga ama platform njengalawa, omama bathembisile ukuthi labo ezindaweni zabo bazakwazi ukuthi basiyenzele imihlangano njengaleyo, lathi basinxuse ukuthi sifike khona ngale siyefunda laba bazabe bethi sikufunde, sifundisane singomama, okuyikuthi kuyinto ezahlala siye njalo ma sibungaza usuku lwabomama lapha eSouth Africa. So akusinto phelileyo namhlanje, into ezoqhubeka. Mhlawumbe siqinise siyenza kabili kumbe kathathu ngomnyaka, singayenzi kanye ngomnyaka. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. So isikhathi sohlelo liphuma lendaba, litshona lendaba esilethelelwa nguNtukameli Nkomo wonke maviki.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba, langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga soyisifazana obotshwe setheswa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu. Amapolisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4. Iningi likhuza umsolwa, abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo. Kuthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha esaziwa ngokuthi postnatal depression. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo udokotela Mbongeni Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Ngiyabonga kakhulu mfakankomo.
Ulubona njani lolu daba?
Kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka zigcine ngathi ziyalahleka zingasebenzi kahle. Kuyatholakala ye and then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe and then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi epepha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi siga bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na. Baso kwenzakala isiga esinjalo then uzofuna ukuthi athathwe ahambe ayenziwe i-assessment indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe isifo lesi selokhuzeni postnatal depression or lokhuzeni. Kukhona abathi puerperal psychosis. Puerperal psychosis sikhuluma ukuthi i-puperium i-stage from umuntu esanda ukubhebha kusiyabamba amaviki ayi-6.
Ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani?
From ukuzithwala to ukubhebha nxa umuntu esezele esephephile esethola umntwana amasonto okuqala amaviki okuqala la isithupha i-6 i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puerperal locusen psychosis and then i-puerperal psychosis yabe kuthi umuntu ongumama ozele umntwana and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo akamfuni and then engakhona ukuthi amlokhuze amkhubaze amlimaze nayalo kumncelisa engamncelisi kanje into ezinjalo engamumisi yizimpawu lezi ezikhona and then umuntu ebesesuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem abantu abaseduze naye abaround bazobona ukuthi no i-behavior yakhe itshintshile maybe kasalali kaziphathi kahle kagezi kakaminwele kagqoki kahle into ezinjalo yizimpawu zakhona ezinjani ezihamba phambili and le into iba nesigaba sokuthi khona kusukusela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka uma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha esibiza khona nge-puerperal locusen psychosis because le postnatal period nayo ine-period inesikhathi sayo.
Amapolisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha. Umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana?
Singathi okokuqala nxa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa and ma eselatshwa kufanele ukuthi ayelatshwe okufike kuthini amaphilisi lawa aphayo abampha wona ayamguqula ekhona ukubehave ngendlela enormal. Suke lapho futhi siphume endabeni yokuphanana amaphilisi kukhona okokuthi khona izihlobo that eziseduze naye zime laye lowo muntu zimncediswe.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Angibonge lokhu zenifokankomo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lo dokotela Mbongeni Moyo. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
shele baba amala phuma lenda awshele baba amala phuma lenda
yesebona kukhulu untungamili nkomo kuhlelo liphuma lendaba lijona lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele Dubia Masters liphethe idlala de elija ilesihloko esithi amagama ahlabayo Na umkhokheli walo ixoxa loNtukamini Gomo weStudio 7.
Salibonani ku Studio 7, salibonani balandeli olibingelelayo ngu TK Dube uTumelo Kholwane jahala kumahango ngizalwa eplant kwami endimeni yasemculweni kutsho ukuthi ngiqale ngu 2006 ngabuya ke ngajoin indolwane Super Sounds ngu 2007 sabambeka ke kundolwane ngabambeka ngu 2010 sengilo Alfred Alfredo ingoma yethu yaphuma ngo 2011 ukuthiwa ngusithuthi esinjani izabuloko sifundolwane ke saphunyuka ngo 2013 lapho esifike sayenza ikholapho khona lo Precious Manyonyoba sachaya uSithulisi yeso saqhubeka sidubya masters njalo ke ngo 2015 sarekhoda uMfundiseni 2016 sarekhoda umhleli wazo 2017 umumo utshintshile 2018 wenzangani 2019 emaphuku nomfazi 2020 amazwi kaphethu 2021 adoption 2022 somthola khona ke lapha engahlukana khona lo alilaye waqhubeka la isayenze okwakhe aqhubeka ke njalo futhi ke ngo 2023 makeeper inkemenke kuzothi ke 2024 leya lo nyaka amagama ahlabayo
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
siBest nase South Africa inombolo lapho elingasithola khona ngu +27 78 466 26 4
Abalandeli ubatshela waphamazi
sicela lisikhulise lisiqhatshe umalile mcimbi efana nemtchato amaparty ya celebrate noma yini sikhona lesithola kulezi nombolo engizidlulisile siyabonga abalandeli
libatha ungawo kanyali musadiwa akibathe liye Eri kumutsa kule bukide murana mutsika noze te busiku Giratela kubula wakitira me Libata hunga uganya li musadiwa hakiba telie Hakiriki tena kubari Donga kumtiki batu wabu waka Hakisa kuni li hundwa yudekiri Hakiriki tabele bokala Batu waseba seba babu waka Nagisa poli ni husheka chibuku Kiriki tabele kosinya Muragi mpatilene wabalaba Nagisa itikie kaita Ora kalibora mukwe bata Mama telie ne ubuata Nema jitabele hae kusimbabwe Gile na
Yelo ke umculo omnandi kakhulu owedubia stars siyabonga kakhulu bolu brasa kanjabulo ngumthembo sithemba ukeeps to be lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.